kusukela izolo ikhansile yedolobho lakobulawayo imile ukuvalela uzulu amanzi osekulethe injabulo kuzakhamizi zaleli dolobho. Isikhulumeli sekhansile yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngalokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi sesikhuphile i-water shedding esasifake ngo-February 2019 kuqala umnyaka. Ukukhupha kwe-water shedding, i-water shedding singakhumbula ukuvala kwamanzi ngoba sizama ukukontrola i-consumption. So i-suspension esesiyenzile i-subject to i-consumption level isehla. Okwakathe siyananzelela ukuthi abantu kumbe izakhamizi sisasebenzisa amanzi amaningi kakhulu. Sifisa ukuthi ngaba amanzi ayehla kube le-consumption e-125 megaliters per day. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi i-consumption ngelanga ifika 150 megaliters a day. So siyacela njalo siyacebisa izakhamizi ukuthi asehlise nini amanzi esiwasebenzisayo ezindlini. Sicela izakhamizi ukuthi sibambane izandla ngoba singehluleka ukwehlisa i-consumption. It means sifanele sibuyele futhi ku-water shedding.
Ikhansili iyethule njalo isilinganiso samanzi okumele asetshenziswe nguzulu ngelanga. Unkosikazi Mpofu uyabalisa ukuba abantu basebenzise amanzi anganani ngelanga.
Sizakhumbuza izakhamizi ama water allocations or ama water rations zethu. Nxa uhlala ku high density sebab kumbe endlini ese high density, you are expected to use 450 liters per day. Then the low density houses alama cottage lama 7 quarters are given 650 liters per day. Ama residential flats with individual meters, it's 400 liters per day. Ama residential flats with bulk meters, it's 70% of average water period ending March 2017. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu kobulawayo kufanele bambe isandla sika municipality siyehlise amanzi esiwasebenzisayo ngoba singayikela i-consumption yethu itshengisa ukuthi khona amanzi esilawo azaphangisa ukwehla kakhulu emadamu. Esicelayo futhi ukuthi sikhumbule ukuthi ama-hose pipe afanele ukuthi siwasebenzise. Nxa sigesa izimota sigese ningamagabha, amanzi siyakwanisa ukuthi siwasebenzise kabili kumbe siphinde ukuwasebenzisa ngesiluko esithi i-reuse. Nxa uqeda ukuwatsha impahla zakho uyakwanisa ukuthi uthatha amanzi lana uthelele isivande sakho kumbe usebenzise e-bathroom ubuflasha kumbe ugese ngawo ama-floors endlini. So sizabe siloke sikhumbuzana njengobulawayo umuhle.
Ikhansili ikhuthaze izakhamizi ukusebenzisa amanzi ngonanzelelo bengatheleli izivande ngempompi zokuthelezela ngama-hose pipe, njalo amanzi abawatshe ngawo bethelele ngawo izivande. Kusenjalo izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuqansa kwentengo yempahla yokudla lokugqoka emavinkilini osekubachiye besebunzimeni. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Moyo uthi impahla zikhwela kokuphela.
Hayi, impahla zikhwela kubi, sivele sisakwazi ukuthi sizaphila njani. Siza kuya ngaphi? Cooking oil yangena $3, next minute isiyi $5, khathesi $13, sibo sesizayenzani? Sesiyapheka ngani? Hayi, president kasizamele iplani sibone sibili ukuthi kathi kuhamba njani. Le sinkwa khathesi sesikhwelile $2.20. Thina silabantwana bagada everyday, abadla everyday, isinkwa abantwana sebeyathwala.
Unkosikazi Viola Nyathi uvumelane lo nkosikazi Moyo ethi sebelala bengadlanga.
Hayi, vela sisakwazi kumbe siyehlala ekhaya ngoba izinto azithengeki vele. Sesilala singadlanga, uyathenga ngani? Hayi, vela sisakwazi sibili ngcono bedinga ama-donation ngoba thina le asisakwanisi imali yangkhona siyitholi lokuyithola.
Intengo yokudla emavinkilini isihlala ingeqansileyo mihla ngemihla osekuchiye uzulu esebunzimeni bokungenelisi ukuthenga ukudla okudingeka nsuku zonke. Abamabhizimusi abasamemezeli ukuqansa kwentengo uthi labathengisa umhluzi wezimota labo bakhweza intengo malanga onke osekuchiya uzulu edideke ingqondo ngoba lenhlanganiso ezilwela amalungelo abathengi azisela lizwi elilalelwa ngabathengisayo sebesenza umathanda. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.